abantu bakhona abafisa ukuthi bengahamba bayesungula ezama-business ekhaya, ikakhulu labo abalencwadi zokuhlala eGoli esingathi ngama-special permit ezizaphela ngo-2017, ukwenza ukuthi ngemva kwa-2017 nxa la ma-permit engazange avuselelwe babe lento abazafika bayenze ekhaya. Kodwa uhlupho abalalo ukuthi kabalaziqiniseko ukuthi ngaphansi kwalo hulumende kambe ama-investment abo bama-business abo angahamba kuhle. Engutsho ngamafushane ukuthi imali abangayifaka ukuthi bahlanyele ukuqala ama-business kambe ingabe protected onganani, kumbe imali ezabuye ithathwe nguhulumende osifusayo, yinto ehlupha abantu abaningi. Kodwa bakhona abazimiseleyo ukuthi bona bengahamba bayekwenza. Esenguzwile ukuthi laba abaqaba kuma properties yibo abathi bona nxa ukuthi bengaba bethole i-stand wabona ukuthi standards ngeke sithathwe, nxa umuntu ethole i-stand sakhe waba lama tactics laba bafunga kwakhe lokho sibeza sithi ngama townhouses, labo bazimisele. Kodwa angikezwa laba amanye ama sectors ukuthi bayafisa yini ukuthi bayevula, abafuna ukuyavula ngabakhala ngayo le ukuthi kakula protection yama-businesses abo. Njalo futhi okunye indlela ezombusazo kumi ngakhona ukuthi kakula kuthula, so abantu abakwazi ekhangele lokwenzakala ebandleni elibusayo, abantu bayethukile ukuthi abakwazi ungaqala impi, nxa kungaqala impi khonapho kambe i-investment yabo ingahamba njani.
Sike sezwa udaba lwama-permit ungani seluqalisile njalo aza-extendwa, kungakuliqiniso yini lokhu?
Sikubone ema-newspaper naseZimbabwe ekhuluma esithi wona umhlangano lo wakade ukhona phakathi kukaminister uChombo lo-minister uGigaba uvumelane ukuthi ama-permit azo-extendwa nxa esephela ngo-2017. Kodwa namhla sihambe sakhuluma le office likaGigaba sizwisisa ukuthi kambe kungabe kuliqiniso, satshelwa ukuthi lokho hayi kakusilona iqiniso, kakuzange lenkulumo ukuthi ama-ZSP aza-extendwa. Kodwa kukhona okukhulunywayo ukuthi abantu abahleli lana kumele kwenzweni ngabo.
Bakhona yini abathenga izindlu kumbe ukuba lokunye okubonisa ukubana bangahlala ukwedlula umnyaka ka-2017?
Ye, hayi, bakhona abantu abathengayo ukuthi umuntu angathola ithuba lokuthi imali yakhe nxa emvumela athenge indlu yakhe, athenge i-business, ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi izalwane eziningi zaseZimbabwe ezilapha zilama-businesses amaningi, abanye balama-restaurant, ama-bottle store, abanye bakhona kumanye ama-sectors e-economy e-South Africa. Abantu bayazama ukuthi benze izinto ezisemthethweni ezibaphilisayo. Baningi kakhulu abantu bakithi asuke kuma-business e-South Africa, labo bahlala besemseni ukuthi mhlawumbe inkosi ngo-2017 ingabahambela bengavuyele ekhaya beqhubeke bedlana ama-businesses abasebewaqalile lapha e-South Africa.